kuyinto enhle njengathi thina ama informal traders ukuthi sizabe sesikuma sisiya eBotswana siphenduka njengamazwe phela ku-SADC countries into vele esiyikhangeleleyo ukuthi ngasisebenza njalo singasebenzi kanzima singavakatshelani kanzima engathi sisempini siyalwa. So lokhu kuzasincedisa kakhulu ukuthi njengobana ngapha sokulokuthi ama-passport asekhwelile thina ngapha sabeze sithaba ngoba sozokusihluphe ukuthi sadingela ama-passport sabeze sicrosa kuphela sisayenza i-business labanye bethu abeBotswana. Ngibe sengikhuluma njalo ukuthi uhulumende wethu ngenxa yekwenza khonoku kwesinye isikhathi kuba kuhle ukuthi esiconsulte njengobana bekhulumele bengabo uhulumende khona ngale wakubona ukuthi hhayi kufanele sokumele siconsulte phela sibone ukuthi singahamba njani. Engxenye khonapho kumapholisi zona lawo sizathi sesichaphile sesiphenduka lemkunguru yethu kuyekhanya zokuthi hhayi sokumele lideclare kumbeni sokumele libe lezincwadi zokuthi libuye lempahla emkhuthukhuthu yethu izabe sivele siyihambile ngale. So it's a big challenge njengobana bevumile sokumele sikwazi ukuthi sichapha kuphela sisiyavakatsha sibonana lezihlobo kumele sichapha sisenza futhi open ukuthi soku-open for amabhizinisi yethu yini njenge-informal sector. Kumele lapho sikubone lama-policies zecace ekwazi asifuni ukuthi sibanje emoyeni zezithabile sothiwa hhayi kwavunyelwa nalokho okuthize. So konke okuvunyelenweyo kakubhalwe phansi ku-white paper okuzothi ukusisebenzele njengabantu abazisebenzayo njalo sibone lokuthi kuyini esikuvunyezwayo ukuthi siphume lakho.
Kukhona yini okunye elingafuna kulungisiswe ukuze njengabantu abathengisayo lisebenze kuhle lenelise ukuwoda impahla emazweni atshiyeneyo?
Siyananzelela ukuthi eZimbabwe lapha silamanye amazwe esingcelelane lawo esiyenza lakhe njengabe Mozambique anje esile Khomesa. Ikhomesa yinto ebalulayo kule chat yangona ebalulayo ukuthi singenisa impahla ezinjani ezisiyathengiswa singene le mpahla ezinjani sibuya ngapha eZimbabwe. So yikho ngikhulumile phambili ukuthi sokumele konke khona lokho kucace ukuthi njengathi thina esikubusiness siyavunyelwa yini ukungena ngezithupha zethu sihambe sizothengisa izinto zethu. Njalo kufanele ukuthi amazona lawa ama-SADC countries ebe lento i-one esivumelana ngayo. Like njengobana ngikhulumile ukuthi nxa usiya ngebhoda yangapha eMtare kule ikhomesa eba khona esincedisayo ukuthi kuyini nalokhu nalokhu esikufunayo ngapha e-South Africa kula leBotswana kula. So njengobana amazwe enjalo wonke singama-SADC countries sokumele sibe lomthetho one ozasincedisa njengathi thina esisebenzayo sicrosa ama-border sisiyathengisa siphinde siphenduke. So kufuneka imithetho sibile eqinileyo sawamukela sibili lo mcabanga abawenzileyo abadala ukuthi ama-passport and sinanzelela futhi ukuthi ngapha thina eZimbabwe ama-passport ebesekhwelile akhwela mhla ka-1 January. So nxa ekhwela thina kithi is a plus ngoba akusasihluphi kodwa ngaphela wonke ama-countries zona la esingcelelane lawo oZambia, South Africa labo Mozambique ngaphela bahle beyenzela kuhle kufanani kungabi lelizwe liyi-one ukuthi namhlanje ile passport sasase ngikhanyele eMpumalanga sokumele ngithwale i-passport sasangikhanyele eNtshonalanga sokumele ngenze lokhu lalokhu.